soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinali phuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 3 zivandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na khona kulembiko yokuthi uluhlu lwabavoti ivoters roll aluhlelwanga kahle.
Nga ukuqilibezela kungazange kuphele abantu bengakhululekanga i-voters roll ingekho kusho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona.
Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex.
Vegetable market leyo inyokuthi isize ama vendors, isize ama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni.
Sizaliphathela le ndaba ezivela kwele Melika.
Abantwana abalakuba violated, ukudlwe mulwa, or being abused in any other way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na nanku uluhlu lwabavoti ivoters roll luthiwa aluhlelwanga ngemfanelo njalo kulamagama abantu abangelazithupha. Abamabandla aphikisayo bandise ukukhalaza ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho lanxa impawu zokuthi ukhetho aluhambi kuhle ziyabe zikhona phambilini kwalolu khetho. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo ethi Mbathelu isiveze amagama amaningi alenombolo zesithupha ezokuzibazela ezilakho kusetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ukuthandabuza izathandabuzwa vele impumela yakhona futhi izafana lazo nalezi ezihlala ngoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele izinto zingenziwanga ngendlela abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase i-voters roll ingekho kusho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza.
Kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambi kuhle. Ukubona njani wena khona lokho? Linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa?
I-voters roll izohlala indaba esegudi ngemva kokhetho ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikaMgaba. Kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayiba baphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhu bekhonapha. So yona leyo into yalana nxa ingazange ilungise iza kuba yiproblem enkulu kakhulu. Kodwa ke mina ake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonaphana ngabe even ingaze yenziwe njani i-voters roll abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona laba abantu abayenza i-voters roll ngendlela le baphume embuso. Yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka ikugcina sekusiba yilokho abathi tired story or narrative ngesiNgisi. So kumele ukuthi ilungiswe khona phana ukuthi abantu uzulu njakasuku matayi sesidinywa sisala ndaba lokuthi i-voters roll ikhona kumbe ingayikho kodwa sesisala khona lokhu ukube lokho sibusa nge-voters roll e-manipulatwayo and stuff.
Siyabona ukubana sekulembiko esiphumile embalwa kodwa ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti voters roll ayihlelwanga kahle. Wena ubona njani lokhu? Akusoze kube yiyona indaba egudwini ngemva kokhetho?
Inyathelo elokukhalala ukhetho ngaba linyathelo elihle kakhulu. Elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambene ukuthi bengathi asithi abaphikisayo bethi siyakhalala ukhetho bonke babuvuma. Manje uhlupho ukuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasibenzeni khona. Omunye uvuka efuna ukuthi ayiphatheka kube nguye. Ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa kufana lokuthi nxa ukuthi ukhalala ukudla. Yabona nxa ukhalala ukudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhalala ukudla. Kuyabonakala ukuthi ukhalala ukudla lokhana kuba lento esingathi khona kuba lesisindo. Manje uhlupho lukhona khathesi nxa amabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka. Ukukhalala kwakhona akubi ngendlela ewell coordinated. So kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe baye contesta bese kungathi kunika illegitimacy kukhetho lukhona. Kodwa nxa kungavumi kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away. Mbona ngathi ungabe kuyimessage enhle kakhulu engaba lesisindo.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abathengisa ezitaladeni kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenza khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debra Mgasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okunengi ngalolu daba kungqoqo wayiqhubela osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID-19 labana kukhulunywa kuthiwa sidiskonjese i-CBD abantu abayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona. Sithi council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-city council saphiwa le kuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni kodwa behodise. So sile market yethu enkulu kakhulu eyiye sithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahamba uma ngomude semalokishini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo market siphelile khona February March. So ngibunye thina isizithi ngapha njenge-informal sector e-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni nekuvukeleni loku behamba uma ngumuti ozayenza ukuthi bedinge lezinqola lani lani baze behode eduzane bethengisa.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansili yakoBulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le-city council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona akula sibeke sizintandane sizihlalile sizoda sichova sizoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona ukuze ukuthi ikhansili ibambane lathi sayikwanisa ukuthi sinikileni sakwanisa ukuthi siyakhe leyo market. Kodwa okunye loko kokuthi singathola nongeke sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe amapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo. ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenzothi nxa sisiba lelo kuzenzi sibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamaphesi kodwa kuphumelelanga sizesikhangela njalo nakhona ukuregister ama-companies kule ndaba leyi esebhudini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi khathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu berejiste ama-company abo kumbeni berejiste abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bebodwa so ngokunye lakho okuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva abantu bengakwanisi lokuthi berejiste ama-company abo bengakwanisi ukuthi berejiste njengama-trust sokudla umthetho lo omutsha ozavunywa nguhulumende osegudini lokhu kukhulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa so ngokunye lakho osokuyenze ama-programs ethu yehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi labangani bethu bona laba basinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu lokuthi sizame ukuthi senze njani labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi uhamba njani.
Hello ke ngukhosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. EleBotswana lithi liyakhathazeka ngokuhanjiswa ngabomalayitha kwabantwana bokuza abasuka kulelo lizwe besiya eZimbabwe kumbe kwele South Africa bengela maphepha njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa umalayitha ukuchaphisa abantwana imingcele ukungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ugatsha olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumi samapholisa kwele Botswana uMzananiye Bakali uthi izehlakalo zokuhanjiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda ukudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengelamaphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngelabazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitha ochaphisa abantwana imngcele. Umzana Nqabutho Mabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale nabo ikhisimusi kumele avela budget aba-apply amapassport a-applyele logogo kumbe lalogi nabantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Umabhena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGaborone uMzala Dumezwe Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu kulakho wafaka engozini ezishiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendlini bona njengomzali ungikho eduze so kuningi kuningi abantwana abalakhuba violated udlwe ngulwa opinga abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endlini.
Ele Botswana lithi lizakuqhubeka liqinisa umthetho wenqabela ohanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni i-child trafficking yona eqala umhlaba wonke jikelele kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabo inhlanganiso yamazwe aphetheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane bezimbabwe bathathwa besuka kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni lezimbabwe ngoba abanye abantwana betshiyiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labour ngiwumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseHavron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele isiphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukela ngenjabulo amazwi kahulumende weZimbabwe awokuthi uzaphathisa abanamaphepha weZimbabwe exemption permits asephele umsebenzi ukuthi baphenduke ekhaya. Uhulumende uthi uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ngokungazibhadalisi umthelo wempahla zazo i-customs duty. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulamadoda ayisithupha abothiweyo ngemva kokugqekeza endlini kasomabhizimusi wakwele weskwekwe bantshontsha imibhobho emihlanu. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibonga njengamakhosi amaqhinga ukuthi lapho sikhangelela khona ukukhuluma njengabantu bezimbabwe sifuna sisebenze kanzima sikhiphele kulungile asika umsebenzi sizihlalele emakhaya kwakuba ngisebenzi ngisebenzi ifawula kuphela ifawula kuphela abantu bezimbabwe sebethitha ngokuphila bebulalana usize kungakanani ngenxa yemisebenzi bebanga khona ngale besemagodini bebanga naphansi esizegedini kayakulalana ngapha singephokwa 15 kuzezithiwa aqhumana banikhanda umuntu of aqhunyelayale ngendaba amagrasi ekugodini. So abantu labezimbabwe asizameni ukhipha ihulumende kusela ihulumende encindezeli ihulumende ngelamsebenzi
Studio 7 Studio 7 yabingelela abasakazi labalaleli bonke. Hhayi ngimzwile ubaba ethi yena usemidlenzi isangoma siyamtshela ukuthi ubukhosi kuyeza emathebelelini. Hhayi angimphikisi kodwa ke thina nje MRP ubukhosi obugoqeli obusihlanganisa lamashonas lamandebele asisabufuni ngoba busehlule ukuthi siphikisane lamashona. Thina sesibhekane lobukhosi bethu singumthwakazi kuphela ngoba lokho wazama uJoshua Nkomo ukuthi esihlanganise lamashona kwathola sekuthi amashona asihambela ubuci ibambana labelungu besibulala ngegugurawundi ngalokho hayi sanelisekile ngamashona ukuthi kuyabusa upresident wesindebeleni asikudingi mayebusa lowo president esihlanganisa lamashona. Hayi siyabonga asikufunda kubona lokho. Thina sithi phambili nge-MRP phambili ngokuphuma eZimbabwe thina sifuna upresident ozasimela siyimthwakazi. Asilandaba lokuthi lindebele ikhalanga litonga linambiya lisuthi lixhosa kodwa kuphela maye ngwangapha kwakithi komthwakazi. Hayi siraiti sinjalo ngiyabonga.
Ngiphathelela iphuka ngibingelele bonke abasakazi be-Studio 7 bonke inkatheli zethu be-Studio 7 labalandeli abalaleli bonke abestudio 7 lama-citizen wonke abasapota ukubana elizweni lethube lenguquko. Ngokhulu kwenkunzi lo ngilifisela umnyaka omutsha lonke uNkulunkulu aligcine zonke izinhliziyo zethu nxa sithandaza ngaphelisa ebusuku. UNkulunkulu asincede sonke sibe lelayithi lokuthi silwise isathane selizweni lethu simnqobe. Ngathi uNkulunkulu lonke angaligcina lingene kahle emnyakeni omusha. Sithandazeleni inguquko sonke lapho esikhona ngendawo ngezindawo. Sithi nxa sithandaza sicele uNkulunkulu ukuthi asincede sinqobe isathane ophethe ilizwe lethu. Ngokhulu kankunzi ngiyabonga.
Happy New Year! Happy Christmas! Studio 7! Siyathaba kakhulu ngokusithumezela inews. Sicela kulo mnyaka ka-23 libe lisizame kakhulu ngenews ezobuqotho. Siyacela ngathi selesikhalalelani ukusinikeza inews. Singogogo
elelo kusitudio 7 linjani. Happy New Year wonke umuntu. Happy New Year laphana inkosi Ngcinyebolina. Bongeni lonke laphana udathekisa kithi elithethe lindaba ezimnandi laphana. Ngithanda ukubonga kakhulu intatheli yethu entsha laphana umama ugena kakhulu indaba ekuthela sinikeza zona eminyakeni edlulileyo. Libe lo mnyaka omuhle inkosi isigcinebelina. Ngiyabonga ngathanda ukuba
salibonani wasakazi labalandeli beStudio 7. Angeke uyanda kakhulu ngamazwi ngithi njengoba namhlanje kumhla ka-1 January okusho ukuthi emavikini amabili alandelayo izikolo ziyavula. So ke siyazi idubo lwezikolo ukuthi ezikolo kuhamba njani. Besicela nje kuhulumende ukuthi eke nanzelele kakhulu mayelana ngeschool fees. Lapha ngigxile kakhulu ngeschool fees ngoba ischool fees njengoba mina ngikhuluma labantwana abaseboarding, abantwana laba ishi umntwana ubebhadala 4300 eyedwa kodwa bathe bevala izikolo kwaba le report ethi khona uma bevula izikolo kufunaka imali yakhona isikhuphukile isiyi 6900 okusho ukuthi vele siyi 7000. Kambe lake lakubona ngaphi konoko ukuthi kuthiwa kule school fees esikhuphuka from ku 4000 sisiya ku 7000? Lake lakubona ngaphi konoko? Kunjalo abantu kuyazakala ukuthi kabasebenzi itsho bona baba kuma diaspora emazweni anjengo South Africa, Botswana basemazweni nje ngegama kuphela kodwa vele i 90% yabo laba bantu kabasebenzi. Asisebenzi kahle kahle nje ngisho njalo kodwa ma uhulumende ezakhuphula imali ngalolo hlobo kambe kuyabe kuchaza ukuthi konoko kumbe sokuyindlela nje ukuthi abantwana vele bengayi ezikolweni. Sicela nje ukuthi leli sikhulumele uhulumende beyinanzelele into naleyo. Ayikho iloko zinifizi engakhuphuka isuka ku 4000 yefika ku 7000. Kunjalo amaticha bayakhala ezikolweni amboni ukuthi amaticha bona mabe khutshulelwa imiholo yabo bayakhutshulelwa ngalolo hlobo othola ukuthi umuntu ukhutshulelwa nge 3000 sometime. Angaze ngikuzwe lokho mina, angaze ngikuzwe kusenzakala kwezinye indawo ukuthi kuthiwa ischool fees iyakhuphuka ngabo 3000 kumbe ngabo 2000 something. Cela uhulumende eyinanzelele kakhulu into naleyo eyehlise ischool fees. Kayehlise uhulumende ischool fees sibe phansi kakhulu abantwana nje bekwanise ukuthi befunde ischool fees be affordable kwenze ukuthi noma ngubani noma ngubani bekwanise ukuthi efundise umntwana. Siyacela kakhulu lokho.
Studio 7 linjani bazali bami? Ngiyalibingelela umsakathixo ndifisela imihlanhla kulo mnyaka esingene yomotsha ukuthi uNkulunkulu angayisiba lani izikhathi zonke. Okhuluma ngosibanda kwelekusana lapha lobuhlungu kakhulu ihlobo lami ngojosh sikhala lokho evalele ejele engelacala ontopo zakhe yagula. Lokho kuzwisa ubuhlungu shuwa ngikwazi ukuthi uNkulunkulu uzezwane nemithandazo yethu ngezanu PF ngomuso kamnqangagwa ongahlambulukanga. But into ekhona uNkulunkulu akadakwa, akadakwa uNkulunkulu. Likhona eliyisithutha elizakehlela. Bangabo bazakwenza konke kubafanele but ngomhla wokufokushetha bazabona ukuthi bayizithutha. Asazi uNkulunkulu khona lo mbuso wababa wenzayo. Hhayi uNkulunkulu uzobabona. Mina ngifisela impilo uNkulunkulu lapho ijobu esikhala emkhokhelele lapha khona angivikele kukho konke. Lalo babemfakela amaphoyizi nabo ladala amakhensi emzimbeni kodwa ngithi uNkulunkulu ngayemhawukela kungasebenzi akuphephe ezifisweni zabo zinabantu bezanu p f. Ngathi uNkulunkulu thina silamandla kodwa uNkulunkulu bangeke bemehlulisi imicabangebemicabangele phambili uNkulunkulu. uNkulunkulu akeshula lutho ngakwenza konke kokufanele kodwa at the end sizazibona ukubule ukugcine ngiyabonga ngobuhle ngembuzo ukuthi ofisa ukuthi into engenzisa ukuhlonga kakhulu ngombuso owenza abantu bezaniphile ngiyabonga sokuza.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp ngu +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden obekukhefu usephendukile elizweni lapho ahlangabezwe khona indaba ezimbalwa eziphathelane lombuso wakhe. Kuyona le iviki abebandla eliphikisayo lama-Republicans bazathatha intambo zobukhokheli kudale le The House. Ngakwelinye icele kulodaba lwendleko zikahulumende olumele lulungisiswe i-budget. Gambe umbuso kaBiden uhamba kuhle na? Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Dan Moyo.
Umnotho wele America ukhangelelwe ukuthi uzo slower down ngo-2023 and kulezi zimbalwa engathi yizo ezenza ukuthi kube njalo. Okokuqala inflation. Inflation is very high and sibona iFederal Reserve izama ngazo zonke indlela ukuthi yehlise iinflation ngoba inflation yenza ukuthi izinto zidure zonke from ipetrol ukudla landana and zonke lezi zinto yizo ezenza measurement yomnotho welizwe. So in the way now i-federal government ezama ukuthi ilwisane la inflation ikuthi bakhuphule ama interest rates. So ama interest rates lawo ukukhuphuka kwawo kwenza izinto ukuthola imali kube nzima ngoba ukukwelede emabhenki kuba nzima. So ama business amaningi azo slower down and sizobona i-unemployment rate iqala ukukhuphuka khona manje i-unemployment rate is around kubo 3.7%. So sikhangela ukuthi next year ikhuphuke yo 4.6% abantu bezoqala ukulahlekelwa imisebenzi. Lokho kusho ukuthi kuzo imali izoqala ukushota ukuthi abantu babe beqhubeka beshopa and then izoyenza ukuthi intengo zehle inflation la ibisisehle.
Abanye abaphikisa uMongameli Joe Biden bathi uyehluleka ukuvuselela umnotho. Wena uyavumelana labo na?
Cha, mina ngivumelani labo abantu uMongameli Biden yehluleko ukuthuthukisa umnotho. Ngithi mina mabakhangele ukuthi sivela kuphi. Ama-problem esilawo wonke amaningi akhona yiwo la akhozelwa yi-COVID ngoba lokhu kule supply chain problem esiyibonayo ne-China ngoba i-COVID e-China ilokhu i-problem enkulu kakhulu. So therefore umhlaba wonke jikelele udependa kakhulu kuma-products avela e-China and so kunzima kona manje ukuthi i-China i-produce because of i-COVID elokhu ikhona e-China and njalo ngapha futhi sabona i-serious slow down ama-business amaningi lahleka ngoba nge-COVID sebehlule uku-operate. So esikubonayo thina sikhangela kakhulu i-GDP. I-GDP yiyo e-measure intuthuko yelizwe and i-GDP i-measure ama-activities ayenzakalayo, i-commerce eyenzakalayo elizweni and sibonile yayihlile i-GDP yehlile kuma-quarter amabili engingathi awuqala amabili i-first quarter ne-second quarter kodwa third quarter i-GDP iphikile up kancane. So kuyatshengisa ukuthi with everything okwenzakeleyo nge-COVID supply chain nale mpi eyenzakalayo e-Russia khona manje izinto ezidistabilizer ama-economies wonke umhlaba jikelele. Sithina sibona ukuthi uBiden wenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba i-America ungakhangela idola khona manje lilokhu likhwela lisiya phezulu against amanye ama-currencies kutshengisa ukuthi umkhonomo we-America uqinisa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia ngapha kwelemelika. Thank you. isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na? Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.